VOA Ndebele.
Zomose olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 29 kumfomfo 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Yachisa simile okuzwayo khona ngijani. Kuthi uchisa kunjalo uphinde kube le-shortage yamanzi. I-shortage yamanzi ikhovela i-load shedding yamagetsi. Lo mfula uzandezi webhayi ongamelazi ngazishoda amanzi.
Umanyano wesataki uthi ukutshisa okwedlulise amalawulo okuhlasele eZimbabwe nakwamanye amazwe asezantsi e-Afrika kuzaqhubeka njalo. Uthi abantu kumele bazivikele ngoba ukutshisa lokhu kuyingozi.
Ukungazwanani ke phakathi kahulumende lezisebenzi zakhe sibona ke kuzaqhubekela phambili enxa kuyikuthi uhulumende kalaleli ke izixwayiso.
Inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele akhuphule iholo labodokotela ngokuphangisa babuyele emsebenzini ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wesataki uthi ukutshisa okwedlulise amalawulo emazweni asezantsi e-Afrika agoqela eZimbabwe kuzaqhubeka okwamalanga amahlanu alandelayo njalo uthi abantu kumele bazivikele ngoba ukutshisa lokhu kuyingozi. Embikweni wethulwe lugatsha lwawo olubona ngezomkhathi izolo, umanyano wesadaki uxwayise abantu ukuthi bahlale ezindlini njalo bengaze banatha kakhulu okudakayo kumbe okulethukela. Uthe njalo uZulu kumele egqoke ingwane nxa umuntu ethe wabaselangeni, kanti njalo abantu bagqoke impahla ezilula futhi bengachi abantwana bebodwa ngoba lokhu kungabafaka engozini enkulu. I-SADC Climate Services Center ithi isikhudumezi lesi sidlalela kubo 30 kusiya kubo 35 degrees Celsius. Kodwa ithi kwamanye amazwe sedlula i-40 degrees njengalokhu okwenzakala endaweni zeZimbabwe ezigoqela eCholocho, eBedbridge laseVictoria Falls. Ukuzwa ukuthi kwenzakalani eFolosi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sakhamuzi umnumzana Lawrence Ndiweni.
Kuyatshisa simile okuzwayo khona ngijani. Kuthi ukutshisa kunjalo kuphinde kube le-shortage yamanzi. I-shortage yamanzi ikhovela i-load shedding yamagetsi. Because silo mfula uzandezi webhayi ongamelazi ngazishoda amanzi, but because of i-load shedding zathola ukuthi i-electricity impompi kazipompi emfuleni zingapompi kunjalo, then yikho sesikhoze ukuthi sishoda amanzi. Kuyake kufuna ukuthi ngamanzi abantu baba lawo. Into yonke isitshile, yonke into akusela into e-right ezingadini imbhida yalasekutshile ngenxa ye-load shedding. It really affects a lot of things, ukutshisa lokho okukhona oku-serious. Amanzi aphela nje ukuthi ematankeni vele kawasekho. Impompi njengoba ziyabe zingapompi, impompi zipontiswa ngamagetsi. Nxa impompi zingapompi, so asilamanzi.
Manje abantu bathatha ngaphi amanzi okusebenzisa?
Bathatha abantu behawula bebhoda lezinkonxa. Kusiriyasi sibile ukuthi nga uhulumeni nje akunanzeleli ukuthi izakhamuzi zike sacela ekhansilini, la ikhansili yacela uhulumeni ukuthi ngabe kwenza yini ukuthi babe exempted from this load shedding, because nxa kungaba exempted especially airport lezibhedlela electrification plant, kube le devoted line which goes to these three places which I've mentioned, ukuthi kungakube exempt, kube le line e devoted to these places so that kungaswelakala amanzi. Bese kuswelakala kwamanzi so critical kabi empilweni zabantu.
Manje abantu bayazithola yini izixwayiso okumele bezilandele ukuthi ukutshisa lokhu kungabakhathazi?
Ya, izixwayiso lezo abantu bazixwayisiwe sibili ukuthi kumele babonakale ukuthi ngelanga leli abantu bafaka lolu zingwane bahlale ngaphansi kwemthunzi loba babe intozo ezindlini ekwenza ukuthi babe-affected ngeyimpilo.
Zona zivelela ngaphi izixwayiso lezi?
Zivelela kukhansili labantu be-health.
Siyananzelela ukuthi idolobho le-Victoria Falls ngelezethekeli. Kulokhu elibabona yini abavela kwamanye amazwe bebuya ngobuningi babo?
Hayi, izethekeli ziyafika ngobuningi bazo. Ilucky yangikhona ukuthi emahoteleni ethu laba labo balama-reservoirs abo amanzi abuya direct nxa impompi zecouncil ziyapompa ziyapompela at the same time zihambise kuma-reservoirs awemahoteleni nanxa amakhiwe esebuyile abengakunanzeleli ukushoda kwamanzi ngoba wena emahoteleni balawo amahotela lethu ngathi uyakhangela akuma-lower places ngesikhathi amanzi ebuya engena kuma-reservoirs ethu akuma-higher places athe kuma-higher places amanzi ehla nge-gravity esiya kumatanka awamahoteleni yikho sokubangela ukuthi especially izakhamuzi ezikuma-higher places zawaswela amanzi because a lot of water goes to lower places through i-gravitation.
Umnumzana Lawrence Ndiweni, isakhamuzi se-Victoria Falls. Usithandekile Mhlanga uphinde waxoxa njalo lesakhamuzi semzimunye eMathebeleland South, umnumzana Ernest Malandu, yena othi ukutshisa lokhu lendlala ekhona sokufake izifuyo esimeni esibi kakhulu.
Izifuyo phela vele kungaphela iziki ezimbili ziphila ebesilenhlanhla. Kube kakhulu emakhaya ukuthi akulancedo esingaluthola esilutholayo ngayo kulo ncedo lokuthi sivikeleke enkomeni thina sikuregin e-region 3 sikuza siphathisa ukuthi futhi kathi sesizaba isibhekampilo nje right through impilo ngoba kungakuphela khona kokuthi inkomo kulutshwane esilakho siza kuthatha ngaphi.
Siyabona njalo ukuthi iningi likhala ngokuswelakala kwamanzi, isimo sinjani khona ngapho?
Amanzi ntombi thina kulesethu isigaba siwathola ku-4 kilometers from our home. Omama bayatravela 4 kilometers bethathatha amanzi. Umumo mubi kakhulu ngoba akula ma-boreholes aseduzane khonapho. Indawo eseduzane la manzi ngumzingwane eyi-four kilometers khathesi esikhuluma ngayo lapho esithatha khona amanzi. Akungaladonki njengoba ke sidonki lazosifa. Omama bayathwala imigomo 4 kilometers besiye emzini yabo. Abala ngenye indlela abangayeka. Yokwenza hluphe ukuthi izulu liphuzile ukuqalisa njalo la laba lutshwane kakhulu kumnyaka ophelileyo njalo. Khathesi silane lo hlupho lokuthi nxa liduma lingaduma vele zizona ziqiniqini zakhe zivele phansi. Lokuthengisa inkomo vesesiye kuthengisa inxa ye-currency ekhona. Kambe nxa ngingathengisa nge-bond imali yankhona zayithini zakwenzayo. Sasehlula sasicabanga ukuthi engxenye kuzaba ngcono but hayi kusithayelele phansi as we speak now. Kakula lutho olukhona nxa ngabe utholakala kwethola ndijabule ngamakhokho kungatsho lutho kodwa-ke indawo ukudla kwabantu ndijana khonokho ngazi ukuthole i-transport cost almost $20 isigayo $10 $30 vele kunzima ukuthi ukusondiza eduzane uze uthole ukuphila.
Umnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi semzimunye eMathebeleland South, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kilohertz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kilohertz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave 4930-13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso emela izisebenzi e-ZCTU isixwayise uhulumende ukuthi akhuphule iholo labodokotela ukuze babuyele emsebenzini ngokuphuthuma ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Odokotela sebezafikisa inyanga ezimbili bengayi emsebenzini bekhonona ngeholo eliphansi. ezinye izisebenzi zikahulumende lazo sezisiya emsebenzini kabili kumbe kathathu kuphela ngeviki. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Ukungazwanani ke phakathi kahulumende lezisebenzi zake sibona ke kuzaqhubekela phambili enxa kuyikuthi uhulumende kalaleli ke izixwayiso esizama ukumnika zona. Sibona ukuthi uhulumende nxa enegotiator ehlala phansi lezisebenzi zakhe kakhulumi phela iqiniso. Izisebenzi phela ziyabuza phela ukuthi ilizwe lithola malini, ibudget imi kanjani, njalo isetshenziswa ngayiphi indlela. Izisebenzi ke ngabantu abangahluphiyo, nxa uyi-employer, ungumqhatshi, ungathatha ubusutshenisela nje ukuthi uliquma ngayiphi indlela. Izisebenzi esikhathini esiningi ziyavumelana ke lokuthi ikhekelele liqunywe ngaleyo ndlela. Izisebenzi kahulumende ziyabona ukuthi uhulumende uyehluleka phela ukuyabela ikhekhe ngokweneleyo. Bayabona ukuthi bakhona abadlayo, bakhona abancitshwayo. Yikho sibona izisebenzi kahulumende ezinjengamadokotela ziqhubekela phambili zisala ke imbijana leke uhulumende athi khona yiyo phela oyikwanisayo. So okuqakathekileyo phela singathi i-deadlock ukuze ke iphele ukuthi uhulumende abuye ngeqiniso, abuye lamafihle ezinye izinto. Sibona ukuthi abantu bazavuma ke bazazwisisa ukuthi uhulumende uxakekile kumbe kaxakekanga, imali itholakala ngapi.
Kodwa singasola uhulumende kuphela yini kumbe osomabhizimusi labo, ngoba kukhanya bakhona abangamagovu aphangayo abakhweza intengo mahlayana nje?
Kukabili ke ngendlela esibona ngayo thina. Okwakuqala ngekuthi abamabhizimisi yibo abakuhulumende abasikhokhelayo. Sibona abaningi kakhulu ama ministers yibo abanikazi ende engathi uvala elinye ilihlo, ngoba phela imali ingena kibo ezikhwameni ngamabhizimisi abo phela abenefitayo. Kodwa sibona okwesibili kuyikuthi nje esingathi ngesiluku environment ecreatwe ke nguye uhulumende, yikho eyenza phela abamabhizimisi bangaze balandela lokho esingathi ngesilungu ngama-business ethics, ngokuthi babe sebekhangelele labo phela i-survival yabo. Nxa phela uhulumende ezavuka senethi kule mali enje esetshenziswayo, i-exchange rate yangkhona imi ngalindlela, kusasa evuke ekuseni bathi leyo mali ayisasebenzi, i-exchange rate yangkhona itshintshwe ngokusa kwelanga ngokutshona kwelanga. Abamabhizimisi phela bayafaka lokho abathi ngama-premia amahelwa. Sikunanzelela ukuthi ubhizimisi kafunike ukuluza. So umuntu ozaluza ke ngulo osekucost wonke, you just passed to the consumer. Akufanelanga ke owebhizimisi aluze. So nxa uhulumende ke atshintsha ke ama-policies ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga, ubhizimisman ke uyaziprotekta ngokuwenza ke khonokhu esingathi ngama-ethics angaqondanga. So kulobuhaga sibili obumangalisayo obuvelela kumabhizinisi, kanti ke bubangelwa yikuthi labo bazama ukuthi ke amabhizinisi abo phela engaze cima abe khona elakusasa, bazama ke ukuvikela ke izimali zabo. So kukabili uhulumende u-responsible kakhulu ngendaba ukuthi i-environment ayicreatayo yembi, kube sokusithi ke amabhizinisi labo phela sebethatha advantage ke nge-chaos lekhona ke ukuthi nxa kunjalo ke sokuyi-survival of the fittest. Yikho sibona ke ukuthi abayanga ke yibo ke asebekucineni ke asebezathola nzima.
Umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Sali kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini be-internet ezimlife.com ithi umhleli wephephandaba likahulumende eleHerald uTeacher Onazi Ntoka usexotshwe umsebenzi. Izimlive ithi uZintoka ubengasebenzi kuhle labanye kanti njalo ubelimina mina. uWilliam Chikoto nguye osethethe isikhundla sakhe. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU-PF eZimbabwe Liberation War Veterans Association isidabuke phakathi. Amanye amalunga alinhlanganiso aphume kuyo izolo esithi kayisameli izikhalazo zawo ngobuqotho. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Bona msakazi Studio 7 kanye nabalaleli, nibe sacela nami ukuphawula ngesimo esenzakalayo ekhaya eZimbabwe. Ukhuluma noSipho, ngifona ngiseJoburg okwamanje, kodwa ekhaya kuseJolojo kusiphela. Sacela ukuphawula kakhulukazi ngale ndaba le yama-sanction, ukuthi ngoba bekade kuthiwa abantu begcwala umgwaqo bedoyidoyela ama-sanction. Kungani abantu uma bedoyidoyela amalungelo wabo ukuthi hhayi bafuna ukuthi amalungelo wabo bekwazi ukuthi bebe namalungelo agcwele bebulawa ey'tradini ma ngabe sokufuna yona iZANU-PF kube yiyo ethi hhayi abantu abangena iy'tradi. Kodwa abantu sababona January bebulawa, sababona last year bebulawa futhi ngendaba yokuba sey'tradini. Kanti kungani bona bengafuni ukuthi behloniphe amalungelo abantu kunokuthi kucindezele nje abantu ukuthi kuthiwa hhayi America yona ayihoxise ama-sanction. Nami ngiyafuna impela ama-sanction ayihoxe, kodwa abayenze phela nabo kahle ukuze nathi sikhululeke ekhaya. Ukuthi ungazwakala nje uphikisana nabo somele usabe, no man, akusiyimpilo e-right. Bona yibo abayenza izinto zibe nzima. Ma ungezwa nabo babugawula lapho uma bekhuluma, hhayi ungafuni impela ukuthi iZANU-PF ingcwelengcwele, or mhlawumbe bona bayenza ukuncengisa inkwa. Ngoba phela manje la odla khona wena nama ngabe kurongo awukwazi ukuphikisana nabo, ngoba phela uma uphikisana nabo uzoxoshwa. Ogawula nje yonke into i-right, yonke into iZANU-PF i-right. Obaba umnankakho ba-right, obaba umnankakho abakasi bebulale muntu, kodwa yibo ababehamba phambili kwe-Gugrawo. Ngize nginamahloni nami ukuthi ukuthi lo baba ngakithi le eJolojo, I think lo muntu lona original yena ungwale la kuzalwa khona umnankakho. Ukuthi ngeJolojo weJolojo ngegama wona muntu waseJolojo okhuluma nje ngogawula.
Salubonani balaleli baka Studio 7. Engizama ukutsho nanku la. Thina ngapha eMathebeleleni singeke celebrate umnankakho. Umuntu wasiqeda kangaka. Thina vele eMathebeleleni asimfundi baba. Usibamba ngamandla. Liqiniso elikhona singeke celebrate yena. Ukuthi aye America azihambele uMathanda Kolisi wasiqeda thina vele. Asimsekeli ngitho.
Studio 7, ngivuka njani basakazi? Siyavuka. Likhuluma noThebe lapha eGoli kodwa ngokuhlala ngidlalela uPhanga. Kudala mani ngifaka ama-audio lami, angiweze dlala emsakazweni, angazi ukuthi mhlawumbe liwabone. Ya, into ede ngiyisho lapha basakazi ukuthi ama-politician wethu akayeki ukukhuluma ngeZANU ne-MDC. Isikhathi lengakho lokho ama-elections sizadlula kudala, sizadlula kudala kuma-elections. Ake libalethe lapha ku-Studio 7 bake basichazele ukuthi kuma-constituents abo nakuma-wadi wabasebenzeni is now 3 years of so uvoti or 2 years angazi. Awunanto abayenza la abantu babhizi nje ngento ezingafuni i-development. Ingakho siyabacela Studio 7 ukuthi abalethe la, especially nasemakhaya. Bake bakhuluma ukubambeka abakwenzile, bangalokhu basitela ngama-sanction, basitela ngokuthi iZANU yenzeni MTC. Bona benzeni njengabantu abakhethiwe ukuthi bamele abantu. Nothing, nothing at all. Ayikho into ebambekayo.
sibabona ngeemoto zabo lapha into abayifuna ufuna imoto yepalamente zokwenzani nathi ayibalethi laba Studio 7 ngezikhulume nabo laba bantu singabo sidlalwa ngabo becasha ngezani becasha ngama-sanction bengenzi lutho siyabonga.
Lilaba la labo dingimuzi futhi bavuka beqamba amanga ekuseni basebenzela izisu zabo batshontshela izisu zabo lapha akusibo abantu abangavusa ilizwe limi vele angeke bapha balivusa abantu bezangiphefu laba nje sebetshontshela izisu zabo labo bebulalisa abanye abantwana ngendlala akulento abayenzayo and abasacabangi vele ukuthi khona omunye umuntu kumele adle basicabangela bona njengoba behuquluza umnotho wonke bahuquluzela ezikhwameni zabo bahuquluzela eziswini zabo. Awubuke nje umnankagwa lamanje into ayenzayo ukuthi imali yonke elizweni undiza ngayo le mali utshengisa vele ukuthi selokhu wayitshontsha akafuni ukuyinikeza omunye umuntu. Awubuke ukuthi uyidlalisa njani nje ngendlela ahamba ngakhona ingwendo zakhe ngendlela andiza ngakhona kungela sidingo ukuthi uyabe siyakhuphi kulawo mazwe uyabe siyafunani kulawo mazwe uyabe siyadingani uyabe siyakwenzani and uyabe kwazi kamhlophe ukuthi kakuyilalutho leyo nto uyabe eyazi kahle. Labo abanikazi bezanu PF ogawule laba labo dingimuzi budi babe kwazi kamhlophe ukuthi awuyavakatsha nje uyabona amabhilidi uyakudla nje kahle ufuna ukuyalala kahle kuphela kulanto ayilandayo umnankabo selokhu wahamba lawo mazwe wabuya lani so watshintshana elizweni selokhu wavukela ukuhamba usuku le mini ubuya lani elizweni ogawule laba babhongabhonga nje bayenzela khona ukuthi kube kutshontshwa imali betshontshela eziswini zabo akulanto abayifunayo abantu bezangiphefu abantu laba sebegugile ngogogo labokhulu abasela plani abasela sikhathi somuntu sebetshontshela izisu zabo lapho ayisajayi laba abantu bezangiphefu ayelanhliziyo.
Ngiyalibingelela abasazi bami beStudio 7 unjani impilo? Ah, sibona ukutshisa mami. Kuyatshisa ngikhuluma ngiseZimbabwe. Kuyatshisa okunye okubuhlungu bakithi. Ah, ngithi lokhe silalele. Bekhuluma bathi bayakwanisa ukukhuluma. Akulanto abayikhulumayo. Namhlokhu bahambe bacela izirango ukuthi bazithelele. Phezu kokuba bevele belazo ade ukuthi bayashayina bethi bakhuluma ngazo. Nanko owen muda sebefayile anguye olama olabona labade betshontshe abantu abanjengabatshontshe uzamara lakade sebetshontshe upeter magondeyi laba bantu yizigangi zokugcina labo manje abakathi one ngamasanshini besenze nje sobehlukuluza abantu ngalindlela sokuseuthi baphinde futhi phezu kwenkunzi yabo yona leyi eyiye bakhokhela ukuganga okungaka. Ngiyabonga mina ngumama.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 engelamsindo njalo liphakamise ilizwi. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Amnesty International le-Human Rights Watch sezisole uhulumende wakwele Tanzania zisithi wephula amalungelo oluntu ngemithetho ecindezelayo aqhubeka eyethula. ElePakistan selithembise uhulumende weMelika ukuthi lizimisele ukuphutshisa uhlelo olujonge ukuqeda impi yakwele Afghanistan esile minyaka. ElePakistan lele Afghanistan ngamazwe angomakhelwane. Sizigqibe ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Kulesi phathamandla esisebenza kugatsha lwezomvikela esibikwa sizafaka esephula umthetho ngokulaya eleUkraine ukuthi liphenye amacala enkohlakalo etheswa umnumzana Joe Biden lendodana yakhe nxa lifuna elemelika liqhubeke liliphathisa ngemali yokuzivikela. Umnumzana Alexander Vindman uza kwethula ubufakazi lobo phambi kwekomiti ekhokhelwa libandla eliphikisayo elamademocrats aphenya ukuthi uTrump engaba wadala icala yini kudaba lolu. Ucwaningo oluphume ngeviki edluleyo luveza ukuthi uZulu weMelika uthi ngempela uTrump wadala icala ngakho kumele asuswe embusweni. Abalinjani kumakumbi omane womhlaba siyalamukela lababukeleyo kuFacebook kulobanike laphana kulophamela Khumalo uthi wena kunzima eZimbabwe philanthropic Nanzwa Ncube uthi wena hello everyone. Musa Mazibuko uthi wena Nkomo mfowethu unjani ngilalele ngise Randburg ngicela ungivukisele amazingwane enkayi. Ujaguru uthi wena linjani Nkomo hayi siyaphila. JD Junior Dube umthembo sithembayo uthi wena livuka njani emsakazweni ngibingelele njalo kubalaleli bakithi salibonani. Kumbo Blessed uthi wena mabuyani Mose. Precious Dube lawe uthi mabuyani Mose. Big Boy Nkomo uthi wena ninjani baba Nkomo nabalaleli bonke ngiphinde ngibingelele abakonkomo kogolela village ekana kuzoba lobaniki lo noma dlomo uthi wena livuke njani. Qhubekani lithumeza ke imilayezo yenu kuWhatsApp lakhona pha enkundleni every morning ikuseni yonke nxa sisakaza libe liwafaka ama-comments yenu kuFacebook. Asiqhubekeni ngengoma Obadaya Mfoka Matulana. Foka Mathulana uthi silisa lomuntu yakhula somandlang Obadaya. Into engithandela yi engimthandela yona uObadaya ufana lo nduna malabo umfana kaDubugwendo uDux Malax. Ingoma yake ihle ichiswe vele isaqalisa akukho lokhona ukuthi kuthiwa isadonswa kancane. Uhlabela ke kamnandi lapho esiqibela izindaba zethu zekuseni. Kona singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umanyano weSadaki uthi ukuchisa ukwedlulise amalawulo okuhlasele eZimbabwe lakwamanye amazwe asezansi yeAfrika kuzaqhubeka okwamalanga amahlanu alandelayo njalo uthi abantu kumele bazivikele ngoba kuyingozi. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7 mina lani asibeni sonke kusasa kweze kuseni ngowafasti 6 olivalelisayo Muntungami Linkomo litshone kuhle.
Mangwana nyaka naka.